Lokho kuqinisa ukuthi intengo yezinto ikansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisela i-2 liters namhlanje ku-around 35-37 bond. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele, uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhona lapho. Bese sikhuluma ngempuphu, impuphu la ikansile kwanokuthi vele awusozokuzwisisa ukuthi uzananzela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusuya kuma-300 bond. Konga ama-10 kg kukhwelile, but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So ke kuyadingisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathe siphakathi kohlupho olukhulu eZimbabwe. Ngoba iqiniso kwayo lokuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama-salaries azimele endaweni yakhansi. Ukukhona phela umuntu eZimbabwe athe sohola $300 kodwa yethola impupho okuthiwa yi-50 kg la yi-$300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti, kakathengi lutho, usehlekathenga impupho ophelela khonapha. So ke ilizwe lethu hayi abantu liyabahlukuluza and liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi kwalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo, abantu manje bathenga ngaphi, benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo kodwa wathesi ungakhanya izitolo sezivaliwe ntambama. Usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abe singathi nayi black market. Bona banabantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanya ukuthi abantu abana bayithengisayo babe impuphu vele bangayithathanga. Iqiniso yikuthi kuloku kunazele ukuthi izitolo yizo zikhupha impuphu leyana zinike bona abana abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo besenza imali eningi. So ke kuyatshengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwelegcwele obuningi lokugama okuningi, kube le exploitation ukuthi abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sasisizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokhu eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadingi umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumbe mani ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubona into sizazenza and uhulumende ngaye ngananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kathesi umele umuntu uthi azamemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So ke sibona ungathi ngomume sesikiwe hayi abantu kathesi sibona ngathi sibili sebefike ebuchini abantu abasakwazi bayenga. Le misebenzi abantu bangagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi. Not ukuthi kumbe abe kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugada. Kathesi kuthabula amabhasi e-50 cents. Abantu bayamelayini labathola umuntu emile siyafika endlini ngo-10, 9 ebusuku eloyo layini lelayini elibhasi leyo.